Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7. Namhlanje ngomvulo ebuseni sikuthu kumpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni sethu namhlanje. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokutshayela imota ezinkulu zamatrucks.
Amapolisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzakwalo, kodwa kuze kwashona abantu abane, amapolisa engafikanga ukuthi ngeke basize. Kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi, ukwenzela ukuthi baphephe nje bakwazi ukuthi bazilwele basokufanele ukuthi bazilwele.
Kulandela umhlangano omkhulu we-rally yebandla le-MDC eGlenview eHarare izolo, ibandla leli lithi selilendlabuzane lokutshengisela lanxa amapolisa esanda ukuvimba lokho.
Njengalokho kwayesinzwa khona ngupresident uTsvangirai ukhulumile wasithi, mina ngifuna ukuzwa kimi nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sifuna ukuwayenza. Lithi lokho siwayenza yini? Abantu basebesithi yebo funa ukuthi siwayenza.
Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks. Isigodlo seZimbabwe kulelo lizwe sethule umbiko sisola lokho, kanye njalo lohulumende weSouth Africa laye uyakusola. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Vusumuzi Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum khonale eSouth Africa.
Kukhulu kakhulu okuzayo. Njengoba nje besikhuluma ngokuthi kuqale eGibbs Town, nje manje sokuseJulie. EGibbs Town imibiko esiyitholayo abane sebeshonile. Kushiswa amabhilidi la kuhlala khona abantu, kuthathwa impahla zabo. Kusuke lapho ke manje njengoba sikhuluma sebeqalile eJulie, uqalile nje manje abantu bathathelwa impahla bayashaywa. Kanti ke akuzona kuphela izindawo lapho kwenzakala konke lokho. Mawusiya leko M2 suka e-Eastern Cape, kunama roadblock. Abantu ngayona amapolisa abamisa imoto ama-truck befuna ukubuza ukuthi abantu laba abashayela lezi moto ngabakephi. Kanti kunama-truck ashisiwe ku-M3 eyishisiwe nje nokuthi ibishayelwa ngu-driver wala e-South Africa okhomba khona sobala ukuthi cha, okunye nje ikulwisana namankampani awama-truck abacabanga ukuthi mhlawumbe aqhasha abantu ukusuka ngaphandle. Ngakho isimo sibi impela. Akusiyo nto esingathi singadlala siyaxwayisa, sibili ukuthi hayi abantu kabaqaphele ekuseni vele bangaphumi, ngoba sesibonile ukuthi uhulumeni ayikho into ayikhulumayo. Kufanele ukuthi uhulumeni lo osebenzisana namazwe angaphandle obizwa ngedekho, ilungu likahulumeni ledekho, bekufanele ukuthi lihlangane nabameli bamanye amazwe ngolwesihlanu. Kodwa umhlangano lo kwazange wenzakale, okusobala ukuthi uhulumeni weSouth Africa akanayo injongo mpela yokuthi alungisise lolu daba. Bafuna nje ukuthi abantu bahlaselwe. Alexander, umgwaqo obizwa ngo-London Street, omunye umgwaqo omkhulu uvaliwe nje.
Kodwa le minye imbiko-ke ethi sebexolelene.
Okwenzakalayo ukuthi lo mbiko lo esiwutholileyo ngumbiko ophekwe kuhlanganisa ongqongqoshe, ngicabanga ukuthi ulokhu njana amapolisa nokuthiwa yi-intelligence. Asina siqinise kwesihlehle kahlehle sitheni esokuthi lo mbiko kunento ethile nje oyishoyo, ngoba okokuqala balinde kwaze kwaba yilesikhathi esokuthi isikhathi sokugcina impela ukuthi bakhiphe lowo mbiko. Njalo bese besithi labo abe-ATDF yona leyi All Truck Drivers Forum Foundation abathi bona cha sebevumelene ukuthi kakukhunyiswa lomlotha. Siyazi kahle ukuthi kudala izinto mazenzakala, lokhu bakwenzela ukuthi maso kushisa imoto bathi ayisithi esikwenzileyo lokho, ngoba yibo kanye impela abaphansi. Ngoba silokhu nathi sikhiphe imibiko yokuthi kanti uhulumeni kungenxa yani engabophi bona laba abantu be-ATDF, ngoba bayiunion laba bantu lapho ngoba yibo abanabantu abahamba beshisa imoto xolelene kodwa baqamba manga badlala ngengqondo yabantu impela lapho
yokuqhakathekileyo ukuthi abantu behlale ezindlini ukumbe nje ngomnyama ongelampisi
cha asicabangi nakancane nakancane ukuthi ngumnyama ongelampisi into yenzakala impela ukuthi sithi thina abantu abahlale ezindlini kodwa nakho ezindlini siyaxwayisa futhi ukuthi makuyindawo ekuthi abantu bayazi ukuthi babuye endaweni zangaphandle ngabangahlali nje njalo bengekho baningi bahlale ezindlini ngoba bangahlela lapha ezindlini banqonqe kungaba into enhle ukuthi abantu babe namaqembu abasebenza ngawo babe nabantu abangabacupha ababekayo ukuthi babe bebabhekela ukuthi umumo ominjani endaweni ezithile ezistrategic ukuthi bathole information kanti futhi siyaxwayisa kakhulu ukuthi ngababe ngamaqembu amakhulu ngoba sinesiqiniseko sokuthi njengoba kwenzakala eGP amapolisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzakwalo kodwa kuze kwashona abantu abane amapolisa engafikanga ukuthi ngeke basize so make baningi kungcono nabangazama ukuthi balwe bake bathi kuzivikela ngoba sibone phela ukuthi amaqembu abantu abazobizela zobamaningi kungcono ukuthi abantu bahlale bese maqembu amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi ukuthi bazilwele mase kufanele ukuthi bazilwele
lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAfrica Diaspora Forum sixoxelaye eSouth Africa asenelisanga ukukhuluma lo hulumende weSouth Africa ngalolu daba. Ulandela umhlangano omkhulu weMDC oyirally eGlenview iZoro eHarare ibandla leli lithi seliledlabuzane lokutshengisela lanxa amapolisa ayisanda ukuvimba lokhu. Umnumzana Thamsa Nqahadebe ukansela weTsivarasekwa okuleli bandla njalo bekulo umhlangano uthi umkhokheli weMDC umnumzana Nesenchamisa unike abantu idlabuzane elikhulu lokwenza lokhu njalo basaqanda amacebo awukuthi baza kuqhuba njani.
Abantu bangapha eHarare amadlabuzane vele atshengisa ukuthi agcwele kubo utshengiswa nakuba uthe upresident seqede ukukhuluma lezethekeli zaseGlenview namhlanje laye ugijime wahamba wagijima nabantu endleleni esuka lapho akade sikuyo endaweni akade sikuyo ethiwa yiChemanza ground esiya emavinkilini amashopsi aseGreenview 3 uhambe ngenyawo ephambi kwabo abantu bemlandela begcwele istreet sonke besuka khonapho waseziyagadela izimota zakhe sesihamba iGreenview 3 shopping center.
Ubekwenzelani? Kungabe kutshengisa nje amadlabuzane kumbe angabe kuthi ukuthi bandla lakhe lingakwenza phambili?
UPresident njengalokho wayesinzwa khona nguPresident uTsvangirai ukukhulumile wasesithi mina ngifuna ukuzwa kimi nabantu ukuthi lithini ngemafield demos akade sikufuna ukuwayenza lithi lokho siwayenza yini abantu basebesithi yebo sifuna ukuthi usiwayenze wasebuza umbuzo wokuthi lifuna ukuthi siwuqalise nini wasesithi basuqaliseni even namhlanje lokhu kubanye upresident ukuthi lintshengisani ke kithima nihamba lani yesibona ukuthi sisonke yini kuleyo ndlela. Kuthe yena kuphela tshela ngesikhathi esilandelayo kodwa amademo akamanga ngoba siza kuloko siyayenza amademo la until uhulumende okhona lo avume ukubuya ku-sitting table sihlale ndawonye sikhuluma ukuthi singahambisa izimbangwe njani phambili.
Bathini ngodlakela olungaba khona la ngokuvinjwa ngamapolisa?
Abantu bathi lokhu sebekwazi vele ukuthi yikukwenza kwezana uPF izama ngesikade ngendlela zonke ukuthi icindezele ukuthi bangaphumisi lokhu okuphakathi kwabo kodwa bathi bona kabasozi bami bamise noma ukuphanjaniswa ngokubanjwa noma ukutshaywa noma ngani baza lokhu bekwenza betshengisa ukuthi akabahlalanga kakuhle eZimbabwe.
Nxa ukhuluma labantu kuwadi yakho bathini ngesimo somnotho welizwe baphila njani?
Abantu bayakhala kakhulu lapho esihlala kuzo. Irenti zendlu lapho abahlala kuzo sezikhwele kakhulu ngoba uthola abantu sebecharge ama-20-30 US ku-one room. Isimo leso esitshengisa thina singatholi ama-US dollar. Kunzima kubo ungakhangela ama-bus fares okuya emsebenzini ukuya lokuphenduka sedula kakhulu ozuphuko laba abakhona uthatha isikhathi eside abantu besina sebesuyelaka la sebesela imsebenzi ngoba sebeqothwa ngendaba yokuphuza noma ukuthi akasafiki emsebenzini yabo.
Lo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe ukansilar weTsivarasekwa eHarare okubandla leMDC sixoxela ekhona le esigodlweni. Odokotela bathi bazaqhubekela phambili nesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa izibhedlela. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Besicela ukuthi uhulumende esingezelele imali zethu zifike ku-the prevailing interbank rate. So besikhuluma naye ngeviki edlulileyo kodwa asisazwananga kahle ngoba yena uhulumende wayes office kwi-superintendent of which ayikwani imali naleyo ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini silatransport silokudla silabantwana. Sile yethu yethu so sicabanga ukuthi akukwani ukuthi siye silokhu sihambe emsebenzini.
Kutsho ukuthi kathesi sikhuluma nje imali eliyitholayo inganani?
Imali esiyitholayo incane kakhulu nxa siyilinganisa le US dollar. Imali efika 70 US dollar just suffice to say. So sithi yona le imali ayilingani ukuthi sike silokhu sihambe emsebenzini. So besicela ukuthi uhulumende engezele imali njengoba yena kunguye okhuluma nge-interbank rate. Sicela ukuthi engezele imali yakhona ifike la ku-interbank rate which is 10 nangaphambanisa.
Yena uhulumende uthi phela imali kayikho, libona ungani kuzahamba njani khona?
Khonapho angeke ngakwazi ukuthi ngikhomente ngoba mina ngudokotela so politician, kodwa yena uyakwanisa ukuthi yenze something ngoba yiba abasikhokhela.
Lizahlala lingayi lize liphiwe imali yini, kumbe le ncane yona leyi lingayiphiwa leyahamba emsebenzini?
Singaphiwa encane yakhona iyabe ikhona e-reasonable singakwanisa ukuthi sibuyele emsebenzini. Thina njengabo dokotela asikhulumanga ukuthi asisafuni umsebenzi nicho, sithi uhulumende akaphungezelela imali yethu then sibe sesibuyele emsebenzini. So in short asibe ku-strike but we are simply incapacitated to continue reporting for duty.
Njengoba sisazi ukubana odokotela liyehlukene kulalabo okuthiwa ngabo-senior doctor kuzoba lama-junior doctors, ababe bengayi emsebenzini kahle ngabathi?
Kuzaba labo junior doctor abasebenzayo kuma-central hospitals, impilo, i-UBH, iParenyathwa, iHarare Hospital, leSitumbuka. Kodwa kathesi silabodokotela abasebenza emakhaya kuma ku-district level nakuma-provincials, labo bayabe ngasahambe emsebenzini kusukisela mhlaka-3.
Lo ngumnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ekuseni nezokumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulenjini leZBC News Online lithi umfundisi wenkonzo yesiKristu e-Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries umnumzana Walter Makaya uthi akusoqiniso ukuthi wadlwengula abesifazana. Uthi uzithulele zwi ngoba ekwazi ukuthi umsulwa njalo amapholisa asadingisisa ngalolu daba. Uthi abemethesa la macala bafuna imali kuphela, njalo yena uthezi ekhuleka enkonzweni yakhe ngakho kalasikhathi sokuhlukuluza abesifazana. Uthi uthemba amalungelo akhe azahlonitshwa kulolu daba. Uhulumende uthi ugatsha olubona ngamafutha ezimota okuhambisa olwezeba luthi intengo yamafutha la yehlile kusukisela namuhla kodwa iningi lithi isilinganiso sincinyane kakhulu. Oba manje kesilalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp.
Yakhohlwe uzivila ngumpangazi yaborona abantu besouth africa badedi ikuthi kudingakala ukuthi abayizethekeli abaselizwilini ngasola bazehlise kodwa nxa bebisela umlilo ufanele ukuthi usuthele ipetroli wathela amazi phezulu mina lo kade ememezele konke kuthanya umemezele kushukisela iviki yonke leyo sibhalile sizama ukukhuza ukuthi kayikeli kusebenzisa isindebele wasomntwana wesindebele nto esabo kunxusa abantu abantu besindebele ukuthi babancedise okukangeli kunjalo emzini womuntu vele akoze kokwaliwa ukusehlisa ukusaphephi. Ngiyabonga.
Funela migama ngu-Adolf Shaba njengamazimbabwe kufanele nathi sibone ukuthi izwe lethu liyalunga sifosa isimo silunga njalo singeke silokhu sivuma abadala bongomnankagwa laba sebaphelele ngumphako belokhu besasidicayidele kusasa lethu kusasa lethu sisezandleni zethu ikakhulu ulutsha lwakithi.
Ndebo kanjani wakusimbabwe amahle mina igama ngu-Patrian Perry ngikhuluma ngisechomba ewange. Kambe pho sizofika nini bantu bezimbabwe izimbabwe yomela ngaka pho yona idife izasithini.
Mina ngubhanda moyo ngiseplumtree hayi ngiyayizwa indaba yama-South African ngisebenze kakhulu lami lapha e-South Africa bona bathathela abanye abantu phansi ukuthi ilizwe nje lethu liyehlula ukuthi linika abantwana umsebenzi sikwazi ukuphila nje sihlukane nabantu be-South Africa ngoba hayi bandlululo lwabo ludlula lwabelungu kudala kwakungcono sasizwisisana kusabusa amabhunu ngoba sibambene ukuthi silwisane nobandlululo kodwa hhayi abantwana kababe sefu bengabalwisi balandela umthetho abangayi emsebenzini.
Ukhulumayo ngusonipane Nkomo ngisethembisa msakazi okubuhlungu msakazi sinawo amaphemithi thina esanikezwa nguhulumeni kodwa laba bantu kusho ukuthi ngenzondo abanayo kusho ukuthi sonke sesingabantu abangafunakaliyo kuleli lizwe lase-South Africa.
Sanibonani sanibonani bantu bakethi ninjani kumana ongwenya la esandini eGoli. Ngamanje sebeshintshile sebethi i-strike kulabanye abazosebenzisa ithuba le-strike ukulimaza abanye basebenzisa i-strike ukuntshontsha ngoba vele sisazi ukuthi bangabantu abanodlame kodwa-ke lokhu kufanele babekwazi ukuthi into abayenzayo i-South Africa iya ukuze nayibe nje ibhalanse ngamanye amazwe ngoba manje abantu basekhaya into kufanele siyenze enye ukuthi nje sibeke phansi idolo uNkulunkulu sithanda sonke lokhu kuzodlula kuwumoyanyana nje. I-ANC yayitsheli zanop f iqiniswe ukuthi manje sesikhathele ngabantu aloke bebuya la ngoba silapha nje ngenxa yezanop f ngoba enye into eliqiniso yokuthi la kuleli lizwe sesibaningi bantu sesibaningi ongangokuthi esikolweni iy'ngane zethu zigcwele khona iqiniso yokuthi imisebenzi yayithatha ngempela kodwa asitsho ukuthi akuliwe kancane kancane bekufanele ukuthi ilizwe lakithi lilunge ngoba uma ukhumbula sikhulela abantu bemalawi abantu bemozambique bebegcwele ezimbabwe so ukuwa kwezimbabwe yikokwenza abantu badludlula bazogcwala la njengoba sesikubona namhlanje kuyinto entsha kubo abe-South Africa abangakwaziyo ukuthi vele izizwe ziyaphilisana kodwa thina siyakwazi lokudala sakubona vele futhi azange sacwasa muntu ukuthi lo ubuyaphi lo ubuyaphi uyabo nje bona bese uyabahlushwe la ivuvila hayi kufuna imali eningi umuntu engafundanga ufuna imali eningi thina phela sokuthatha khona lokho okuncane ngoba vele sihambile phela lapha sihluphekile ngayiwe ndaba.
Yebo sanibonani basakazi abahle abe-Studio 7 kungenzeka ukuthi uhulumende uyavumela into efana naleyi ma kungaba labantu abatshayayo kumbe abafayo besicela i-United Nations ifake ama-sanctions kuleli lizwe ngoba kukhanya ngathi into yakhona ajwayeleke kakhulu. Abantu beSouth Africa vele bona kabafuna ukusebenza eqinisweni lonke. Kumanje nje bahleli balandelana lotshwala, bavukele etshwaleni yomsebenzi. Batholakala sebethengisa imizimba, laba babizwa kuthiwa ngomahosha, yomsebenzi abawufunayo, abafuna ukusebenza nje loko kuthiwa kuyasetshenzwa.
Ngoba lathi asifike sivume ukubana imota lama-driver eSouth Africa zibonakale lathi kwakethwa amanzi. Ngoba lathi singabantu siqakathekile lathi njengawo. Sukubona uma besala ukuthi babone amaforina kwelabilizwe lathi asifuni ukubabona kwakethwa amanzi. Sezaba-driver kephakathi kwelizwe labo eSouth Africa kasaphumi. Ulaka lwabo ngolwezithutha ezingaziyinto eziyenzayo.
Igama lami uSibusiso, ngoba imali esiyitholayo lapha asikwazi ukuthenga izindlu, asikwazi ukwakha imizi. Into esiyitholayo kuphela ukuchithekelwa yimizi. Mase sifika lapha siyehlukana, into ezifana nalezo nje ukungcola nje ukukhona. Osiyami ngiyacela ngamandla wakho ukuthi umuntu ngomuntu lapha aphuma khona, mhlawumbe abantu la kuma WhatsApp group na bebethintana be-update-ana ukuthi endaweni enje sukumane libaleke or sukumane licatshe lenze lithi lithi, kungabi negazi Nkosi yami elichithekayo. Ngiyabonga.
Ungananzelela ku-transport industry, for example njengeThekwini laphana imota zizole zidonsa ama-container ziyana ngama-foreigners kuphela, akula muntu. Njalo kukwenzakala ukuthi ufice ukuthi ikampani eyodwa, ikampani yinye isikhathe ama-foreigners kuphela, not even one South African. So siyabe sesithi bona bayisebenza ngaphi? That's the question. Na ukuthi bona bengalungisa uhlupho lwabo olusebizweni labo, right? Bayilungisa ngaphi uhlupho abahlangana nabo? Bayilungisela ngaphi? Nxa sebengasebenzisi abasasifuni elizweni labo, we just have to move out, sibuyele emazweni ethu ngokuthula kuphela. Siyabantu bezwa yebo bancediswa lapha nalapha for independence, but konoko kodwa isikuthi ikongeza ukuthi bangalungisisa ipolisi yeZambia. IZambia ngiyazi khona ukuthi iyasebenza nje konoko nje avele kabavuma aninangwama mbasola ndesasafa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathuma leya ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane. Abantwana abafunda emakolitshini eMelika bayisilinganiso samashumi amathathu lasitshiyagalombili ekhulwini, 38%, babiba sebephuza kakhulu utshwala osokubangele ukuthi abanye befele engozini yezimota emgwaqweni. Ugatsha lwe-FBI eMelika luthi owesilisa ubulele abantu abayisikhombisa walimaza abangamashumi amabili lambili e-Odessa eTexas ngomgqibelo. Ube yedwa njalo kasolunga leqembu lamalwecatsha. Kwezenzakala eMelika namhla sixoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis ngokhetho oluzayo olokudinga umongameli kanye lendlela izizalwane seZimbabwe ezivota ngayo. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe ubona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans ebuyela yini embusweni.
Ya, lapha kunzima. Ngabe ngibuze eminyakeni emibili kumbe edlulileyo. Benza kutshele ukuthi ube ngasazabuyele, you know. And futhi ngifisa ukuthi angabuyele. Kodwa ngokwenzakala kwezinto kukhona, angithembi. Angagcine ebuyela sibili. Ngoba akukhanya kunengi esingakwaziyo kukhona okwenzakalayo la. Ngoba umuntu lo sowabulayo uzenzela umathanda futhi. Kubona laba abancintisayo ongaba lamandla okuthi kungaba lethuba lokuthi angaphosa akhiphe lo muntu ngubani. And futhi akayisikho ukuthi kunzima ukuthi kutholakale umuntu. Mhlawumbe kungaba kuyikuthi bona laba abakhona kathesi akukakhanya ukuthi onguye ozathatha-ke ilokhuzeni inomination ngobani. Kodwa yena yena Trump ose abantu abanenga la laba support ka basam support ka test ngezenzo ezininga azenzayo lezinye izinto ngoba sikhangela le trade war, you know, iAmerica itrade kakhulu le China. So sebulela amabhizimisi amancane lamakhulu ikakhulu ama-farmers okuyiwa ibase yakhe. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomani kodwa ibase ayelayo ayiselayo njengakuqala.
Uyabona izizalwane zeZimbabwe kumbe abanye abantu abansundu bephatheka kwezombusazwe lapha eMelika ekuvoteni.
Engikwazi kakhulu lami sithi engikwenza ukuthi singena kakhulu nxa sokubuya kuma-presidential ngoba lapha kumalokhuzeni amancane ikakhulu nxa uhlala kuma-towns amancane kumbe la ama-cities avela ngenxaya ngawo ephathi ethize, let's say uhlala endaweni ze-Republican njengathi lapha ama-Indian. Ithuba lako lokuthi ungayenza umehluko hhayi hhayi vela kula chance kakhulu. But kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaphatheka kakhulu ngokhetho lot kuma-presidential but kuma-councila lani hhayi mina lami isebele ngizakutshela iqiniso ngiphonga ukufaka nje even umuntu ngingamazi ngoba kuncela.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ngesizwe umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Ehlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni ngodlakela olubikwa lungaqhamuka namuhla. Olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngikhonapha Washington DC.